uhulumende okhona lo kokhela kwabo umnangakwa uhulumende omutsha umnangakwa mutsha njengomkhokheli njalo akwenzileyo kuyakhanya sobala ukuthi ukhuluma akwenzayo ngokunjalo lokho akukhulumayo kathethi ngaza kwenza futhi esengenile futhi wanikwa imandate ngabantu abantu bamvotela yikho akutshoyo lokho mina ngangikhangela khona okwakukhulumayo ngikaza kwenza ngoba asekwenzile ngemva kwesikhathi esifitshane sithandekile athi vumeni ukuthi izinto zenzakele kwesikhathi esifitshane senethu esedlule into esasele nje kuphela sithandekile iyodwa ukuthi amazwe ayiwo akade engasisekeli azasesisekela ngemva kokhetho lolo olukhululekileyo ngoba sikhangele ukuthi sibe le free and fair election konke lokho okunye okuningi kuzalandela ngemva kokhetho lolo okwakade imisebenzi emihle sibonakele kodwa into esilelayo nje yimali
abanye bathi abayiboni leyo msebenzi emihle siyenzakele kunyanga ezedlule
angibahloli bona abathi abayiboni ngoba bangabantu abasekela inhlangothi zabo ezishiyeneyo ngabantu abangavumiyo ukuthi umuntu lanxa webandla lakho nxa yenze kuhle bengavumi kufana nokuthi uthi umntaka amakelwane ezibhasela nje esikole senza kuhle uthi wena hayi abantu uyehluleka okulutshwana okwenzakeleyo okuhle okumangalisayo ukulwisa i-corruption ukuvula amasango investment ukuthi ibuye elizweni ukuthuma ama-invoices abhothe umhlaba wonke azame ukuthi sidlelane namanye amazwe konke khona kathi singakhangela i-tourism industry yenza kuhle kakhulu amakhiwa abantu bayabuya lapha ezimbabwe okumangalisayo izimbabwe lokuthula okumangalisayo abantu bakhululekile elizweni labo for the first time in the history of this country so ngaphansi kombuso kamnangagwa konke okuzenzakala
sibonile njalo ukuthi umnumzana Chiwenga layo ubekhona ngapho echolocho okuthange wamukelwe njani ngabantu becholocho
uChiwenga uyamukelwe kuhle njengabantu becholocho abantu becholocho abaselayo ketha bethabe ababelayo ukuthi hayi lwana lishona lwana yini hayi sesifunda ukuthi singenane sibe munye labo emabandleni amanye akhona la zombusazwe eZimbabwe uzathola abanye bakhona besekelana nabantu bakhona ngale ngempumalanga selahlupho inketho yethu abayisekho ukhulume kuhle kakhulu ubaba uChiwenga uyethule i-manifesto yezanu PF ukhuluma ngento ezipheza imiqoka ezokuthi kuzavuselela i-industry kuzavuselela i-economy abantu iZimbabwe open for business abantu bazavula ama-business abantu bathola imisebenzi kudaleka imisebenzi imigwaqo izalungiswa ukuthi kuqhathwa abantu basebenze abantu benothe kudingeka abantu benothe kulwise ubuyanga buphume phakathi kwabantu.